VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 22 zikuzibandlela 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
silethemba lokuthi umongameli uzalalela izixwayiso ezizavela kulabo azathahlale nabo phansi, ngoba sonke sikufunayo iZimbabwe enhle, iZimbabwe lentuthuko elenotho.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usenxuse inkokheli zamabandla ezombusazwe ezenkonzo kanye labenhlanganiso ezimela amalungelo oluntu ukuthi bakhulumisane kutholakale indlela zokuqeda indubo ezibhekanele lizwe.
Kule 5-point plan yakhe njalo ukhuluma ukuthi kufanele kube lokulandelwa komthetho ekuqaleni ngemvana kokuthi lokho kwenzakale. Kwezemhlamisa sekubeke egcekeni kwesikhathi eside futhi kube lokukhulumisana kokuthula kule kufuqa udaba lengqubekela phambili kweZimbabwe uhlala elungile ukuthi lokho kwenziwe.
Kodwa umkhokheli webandla le-MTC umnumzana Nelson Chamisa uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa eqinisile ngakutshoyo kufanele aqale akhulule ababotshiwe kunsukwana ezedluleyo ngoba kwenziwe ngaphandle komthetho. Ababili ababotshwe kutshengiseleni kweviki edluleyo kobulawayo ngecala lokubulala ipholisa balwelwe isicelo sokuthi bathoniswe bevela emakhaya. Zonke lezi ndaba ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usenxuse inkokheli zamabandla ezombusazwe, inkokheli zenkonzo kanye labenhlanganiso ezimela amalungelo oluntu ukuthi bakhulumisane kutholakale indlela zokuqeda indubo ezibhekane lelizwe ezivimba intuthuko yomnotho welizwe wona osekusimo esibi okwamagama. Umnangagwa uphindele ekhaya izolo ngesiphangiphangi esebone ukuba isimo lokhu siqhubeka simi manzonzo elizweni, wahle waphambuka kuhambo lwakhe abemele aye eDavos kwele Switzerland. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ebhala enkundleni yokukhulumisana eyebulenjini kuTwitter, uMnangagwa uxwayise inkokheli zamabandla atshiyeneyo ezenhlanganiso ezizimeleyo labanye ukuthi ziyekele ukube zisola uhulumende kodwa zicabange ngokukhulumisana umlotha, zibuye bahlale phansi kukhulunyisane ukuze bacebisane indlela zokuthi ilizwe lingaphuma njani kunkinga elibhekane lazo. Lokhu kuza ngemva kokuba kube nodlakela emadolobheni amakhulu elizweni ngemva kokukhweza kwentengo yamafutha ezimota okwaziswe nguye uMnangagwa engakasukumeli ukubhekise emazweni watshiya elizweni sokuqhamuka ingxabangxoza. Lokhu kuphethe ngokulahlekelwa imiphefumulo kwabaningi lokulimala kakubi kwabanye. Abanye babhidlizelwa impahla lamavinkili ngeviki edluleyo kulandela ukutshengisela kwabantu ngokungayi emsebenzini bekhala ngesimo somnotho welizwe esiqhubeka sisiba sibi. Umnumzana Mabutho Moyo lilunga lohlangothi lwabatsha kuZANU-PF olwe-Youth League, yena wamukele inkuthazo kaMnangagwa yokuthi kuqakathekile ukuthi kukhulunyiswane.
Silethemba lokuthi umongameli uzalalela izixwayiso ezizavela kulabo azathahlale nabo phansi, ngoba sonke sikufunayo iZimbabwe enhle, iZimbabwe lentuthuko elenotho. Siyamsekela umongameli emzamweni yakhe yonke asethe wayenza, wayethilo ngaphambilini ukuthi kuzaba lezi nqumo ezizathathwa ezizaba buhlungu, kodwa ngokuya kwesikhathi yizo izinqumo ezizakhupha iZimbabwe edonsini lolu esisithola siphakathi kwalo.
Ependula unkulumo kamongameli Mnangagwa uChamisa uthe kufuze inkulumo yakhe igcwaliswe ngezenzo hatshi ngamazwi wodwa. Lokhu kugcizelele lulunga le-MDC elimele iMathebeleland North edale le-Senate unkosikazi Phyllis Ndlovu othi uMnangagwa akakho umqotho ngoba nanku uhulumende wakhe uqhubeka ebopha amalunga amabandla aphikisayo ayiwo athi ufuna ukuxoxisana lawo.
Hayi, asimthembi. Sakhuluma la, sathi ngcono kube le dialogue kudala. Wayala. Wakukhipha kupress ukuthi akula muntu abelasukethi lamanye ama-organization la-associate lebandla le-MP. So khonoko sokusenzakala njalo sosiyontela ama-MP ethu esesiyachaywa evalelwa vele asivumelani lakho. Kasimthembi futhi kumele ukuthi yena thina sivumelane laye sibe le dialogue. Esakala sivumelane la sinavumelana sithosa ukuthi singathini ngakho nothi yena ukuthi asitele ukuthi senzini ngoba wayehluleka kudala kade sekuphinda isibili ukuba kwabantu abantu labana kabasoze bareplace lutho kade sishiyatshontshela ama-MP siyabulawela abantwana siyatshontshela ezindlini asila ukuthi singayenza njani.
Kodwa uMnangagwa uthi kulusizi ukuthi amasosha aziphathe ngendlela engalunganga ngeviki edlileyo esithi kuzamele kuhlolisiswe abephula umthetho ngokushaya lokubulala abantu besithi basemsebenzini kwezomvikela. Lokhu kuza ngemva kwemibiko yokuthi endaweni eziningi zelizwe ikakhulu emadolobheni amakhulu aweHarare lakoBulawayo amasosha kade ehamba engenela abantu emizini yabo bebatshaya lokubahlukumeza lalapho behlangana labo bezihambela. Iningi labantu lithi inkulumo kaMnangagwa kumele ingapheleli emlonyeni kuphela kodwa izizo zakhe lazo zibe mqotho ekumayaniseni uZulu kanye lokuqeda udubo lokuhlukunyezwa kwabantu ngamasosha elizweni. Abayizinkonzo bona bathi kuyadingeka ukuthi inkokheli zelizwe zihlale phansi zicebisane ngokumele kwenziwe ukuhlenga ilizwe enkingeni elibhekane lazo okufakazwe ngumfundisi uSimbarashe Maringose oyenkonzo ye-AFM othi inyathela kuqala ukuze ilizwe libe lomanyano yokuxola lokukhulumisana nomlotha kwalabo abalimibono eshiyeneyo.
Thina njengabafundisi sibona kuqakathekile kakhulu ukuthi abakhokheli bethu bebambane. IBhayibheli lithi lona where there is unity, God commands a blessing. So ukuze ilizwe lethu libusiswe abantu kumele bebambane. Kanjalo uNkulunkulu wethu uNkulunkulu wenkulumo uthi come let us reason together. So kuqakathekile kakhulu kusobala ukuthi abantu bekhulumelane bezwanane ukuze ilizwe lethu liye phambili.
Owayesikhulumeli sekomishini yayikhokhelelwa ngumkhokheli welizwe leSouth Africa uKhalime Mohlante icubungulwa ngodlakela olwenzakela ngemva kokhetho umnumzana John Masuku laye usekele inyathelo lokukhulumisana kwamabandla ehlukeneyo ezombusazwe.
Ukukhulumisana phakathi kwamabandla atshiyeneyo kwele Zimbabwe lokho okubizelwa ngumongameli Mnangagwa kuyinto enhle kakhulu. Uzakhumbula ukuthi ngalesinye isikhathi kule commission leyayidingisisa ngodlakelo lwaba khona yatsho ekugcineni ukuthi abantu beZimbabwe behlukene phakathi laphakathi. Ngakho-ke siyacebisa ukuthi bahlangane bakhulumisane baqede inhlupho zabo labezindaba labo babhale ngendlela eseqinisweni. Ngakho-ke lokho okwenziwayo sithemba amanye amabandla aza kumukela ukuze kukhulunyiswane abantu baqede bendawonye uhlupho lolo esikhangelana lalo elizweni leZimbabwe.
Le ngeminye imizamo kaMnangagwa yokuthi alungisise umnotho welizwe osumadolonzima kanye lengxabangxoza ekunhlangothi zonke zempilo elizweni esimimanzozo ezifana nakwezempilakahle udokotela bekhalala umsebenzi kwezemfundo ababalisi bekhalala umsebenzi izisebenzi kakhulumende lazo zihlaba umkhulu umkhosi ngenxa yeholo. Indwendwe zezimota zilokhu zibonakala endaweni eziningi ezithengisa amafutha ezimota ngemva kokuba uMnangagwa eyazise ngokukhweza kwentengo yalawo mafutha kule themba lokuthi angatholakala lula elizweni okuyikho okukhokelele ukuqhamuka kwengxabangxoza ngeviki edluleyo abantu besithi lokhu kulakho ukubangela ukuqonga kwentengo yempahla yonke lokudla elizweni kodwa iholo labantu lingakhwezwanga. Ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingugibson Bhebhe.
Siyabonga Bhebhe. Kunjalo nje umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa eqinisile ngakutshoyo kufanele aqale akhulule ababotshiweyo kunsukwana ezedluleyo ngoba kwenziwe ngaphandle komthetho. umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sika mnumzana Chamisa, usichasisele okuningi ngalolu daba kanye lezinye izikhalazo zebandla lakhe.
Osegcekeni ukuthi abantu abakuthiwa basemthethweni ndaba kuyazakala ukuthi bekungalandelwa umthetho indlela kade behanjiswa ngayo emajele, njalo lokubotshwa abakwenziweyo kakula kutshengisela kokuthi baboshwe ngendlela eqondileyo. Esikhathini esiningi boyeke ukuthi uhulumende ubefuna kube ngale ndlela. Kukhulunywe ngamanyuthepha amaningi namareport amaningi awezinto ezitshiyeneyo. Ngalokho kusegcekeni ukuthi lo imithethwandaba isetshenziswa njengehlangothi lukahulumende olokuthwalisa nzima abantu ngendaba yokuthi bekulokutshengisela, babotshele nje ukuthi bengasibo bantu bakahulumende. Ngaleyo ndlela akufanele kube njalo. Lokhu sikutsho ngoba langesikhathi sokubuswa ngabelungu bekuvele kusenziwa ukuthi abantu bebebotshwa ngendlela engekho emthethweni. Namhlanje kuphume umbhalo obhalwe iZimbabwe Human Rights Commission evela nalo president sometimes ukuthi lokhu akwenzi into eziningi azenziwa ngendlela esemthethweni.
Ngezinye indlela likhole ukuthi kubotshwe abantu ababegqekeza ezitolo kumbe ababephehla udlake.
Balutshwane kakhulu abantu ababephehla udlake laba abotshiweyo, ngoba laba abantu bengabantu bezanu. Ababulutshwane bangikhona ababotshiwe abafana lo mnumzana uGongwe oweHarare ongumkhokheli wabesintwana kuZanu PF. Wakhitshwa enkantolo ngokufuna kuka-Vice President u-General Constantino Chiwenga ngendlela engekhomthethweni, njalo elecala alicada ngelicalenzayo lokubulala abantu ababili abasejele ngabantu abaphongukusetshenziswa ukuqinisa inkulumo kahulumende yokuthi athi undlakela lwenziwe ngabantu bababantu baphikisayo.
Ngezinye indlela nxa uMongameli Mnangagwa esithe kukhulunywa namuhla, umnumzana Chamisa uyahamba kumbe hayi?
Njengoba ekubeke sobalo umnumzana uPresident Chamisa ukuthi izinto ezifanele ziqinwe yiziphi, une 5-point plan yakhe. Njalo ukhuluma ukuthi kade singa ukukhulunywa ngendaba yodlakela lo lwenzakeleyo, kufanele kube lokulandelwa komthetho ekuqaleni ngemvana kokuthi lokho kwenzakale. UPresident Chamisa sekubeke egcekeni kwesikhathi eside ukuthi yena ukuthi kube lokukhulumisana kokuthula lokufuqa udaba lengqubekela phambili kweZimbabwe uhlala elungile ukuthi lokho kwenziwe nxa kusenziwa ngendlela eqondileyo njalo ngendlela etshengisa ukuthi zaphumelela.
Alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave, 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ababili ababotshwe kutshengiseleni kweviki edluleyo kobulawayo ngecala lokubulala ipholisa ngesikhathi kutshengiselwa balelwe isicelo sokuthi bathoniswe bevela emakhaya esebail. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekobulawayo.
Igqwetha elimele uCharles Thomas oleminyaka engamachumi amahlanu lane 54 isakhamuzi seNjube kobulawayo, kunye loBernard Sibanda oleminyaka elichumi lasikhombisa 17 ohlala emzini weNyulo Bengula, abetheswa icala lokubulala ipolisa ngokuligongoda ngamatshe. Umnumzana Dumisani Dube uthi sebelungisile wonke amaphepha okuyafaka isicelo semali yesibambiso, njalo baza kuyaphanyeka amaphepha la kusasa edalele High Court wobulawayo.
Lo amaphepha abo Charles Thomas sisiyafayela kusasa for ibhila High Court basesiqedile iprocess yona.
UDube uqhubeke ethi izembatho zabo sezihanjiswe ukuyahlolwa ukuba kubonakale ukuthi yibo ngempela na abaphatheka ekubulaweni kwepolisa, njalo akukabi labafakazi kuleli cala.
Izwi lami nguDumisani Dube, ligqwetha elimele uCharles Thomas
lo Bernard Svanda oyibothe babulele ipolisa athi sisebenzele intumana kuthiwa ngu-Exxon Mawune mhla ka-15 January 2019. Izolo sihambile court ku-initial remand, the placed on the remand matter yase-refer to next week. Ukuze sinike ithuba lokubana siyenze i-bail application ecourt, sicela bephume betrye bephandle besuke endlini. Hhayi, okhathesi akulalutho oluningi esingakhuma ngakho, because amapholisa akaqeda ama-investigations, abakasiniki ama-statements abafakazi abantu babona bebulala ipholisa langikhona. Le mpahla esithethe kuThomas la kuBernard ngikhona zihanjiswe ku-forensic, azikaphenduki, so asikaboni impumela yama-forensic investigations. Balisa kwenze sacela ukuthi kusamelele konke lokho bebebisele ezindlini zabo.
Iningi labantu ababotshiweyo lokhe bemiswa phambi kwemithethwandaba ehlukeneyo edolobheni lakoBulawayo, njalo akula osethe wakhululwa kulabo asebethonisisiwe. Iningi labo izihlobo zabo azikwazi ukuba babotshiwe kumbe bakuphi, ngoba bebebotshwa ebusuku kungaziwa ukuba basiwa kuphi. Loba nje amajele akoBulawayo ebika esegcwele, kodwa iziphathamandla zentolongweni azikafuni ukukhuluma lentatheli izindaba ukuba zibazise ukuba bangaki abantu asebethe babotshwa kulandela ukutshengisela kumbe ukwazisa amagama abo. Kusanjalo abantwana abancane abeliminyaka engaphansi kwechumi lasificaminwe emibili labo babotshiwe kulandela ukutshengisela lokuthunjwa kwempahla ekugqekezweni kwamavinkili emzini ehlala abaningi koBulawayo. Umgcini sihlalo wezaphu eMathebeleland South, uMnumzana Matthew Sibanda, usole ukuthunjwa kwabantu ebusuku, ethi kubakhumbuza isikhathi sombhuqazwe weGuguraundi.
Hayi, thina njengabantu bezaphu silusizi ngokwenzakalayo ukuthi abantu bedemonstrate bekhalaza ngezikhalazo zamalungelo abo ukuthi balungiselwe abakufunayo. Ngemva kwalokho sesithola ukuthi abantu sebetshaywa, sebethunjwa ngamasotsha, bethathwa ebusuku, babazinini zabo zingakwazi ukuthi basiwa ngaphi. Lamakhota ababesiwe kiyo lalapho abavalelwe khona, abantu kabakwazi ukuthi maze beziye ekhoti bakwazi ukuthi bayakwiphi ikhoti. So siyamangala ukuthi hhayi, uhulumende wethu esikwaze kade ngowedemokrasi ekhululekileyo maze senza ngalolu hlobo, so kusethusa thina sesibona zingakhululekanga. Thina ngendlela esikuthatha ngayo njengabantu bezaphu kumume esaphuma kiyo ngama-1987 sesicabanga ukuthi sokuvukile kweGuguraundi 2, ngoba iGuguraundi kwanyamalala abafowethu abaningi, ama-members eparty bonke singakwaziyo lakatheza ukuthi baya ngaphi. Ongazange kuxoliswe lokuxoliswa ukuthi lokho kwenzakalayo kwenzakala ngakuphi, sikubona sokufana siyiGuguraundi 2.
UThomas lo Sibanda bacalwa ngokuthi ngeviki edluleyo ngelanga lokutshengisela emzini wenjube koBulawayo bahlasela ngamatshe umufi obelipholisa u-Exxon Mawune, walimala kakubi wathwalelwa esibhedlela se-UBH lapho afika wabhubhela khona ngelanga elilandelayo. Amacala abantu ababotshwe ekutshengiseleni kweviki edluleyo aqhubekela phambili, loba nje kungacace ukuba athoniswa kanjani, ngoba amagqwetha abikwa emalutshwana angamela izibotshwa. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wele Melika ufunge ukuba akasoze asayine ukuthi ingatsha eziningi ezikahulumende ezivalwe ngenyanga edluleyo zivulwe nxa abebandla eliphikisayo lama-Democrats lingabe lokhu lisala ukumnika imali yokwakha umduli emngceleni lelizwe le-Mexico. In
Inhlanganiso yabo somabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries, ECZI, ithi ilizwe lilahlekelwe imali engedlula izigidi ezingamakhulu amathathu, $300 million, kumalanga amathathu okutshengisela kweviki edluleyo. Ukukhwezwa kwentengo yamafutha okuyikho okubangele ukutshengisela okulobudlwangudlwangu kuchiye umnotho welizwe wona ovele uma ngobongobo usonakele ngamandla ngoba izitolo zagqekezwa zachiwa zingasebenzi ezinye zachiswa. Isakhamuzi sesizinda kobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi inengi emalokishini selimele ligibele liyethenga phose yonke into edolobheni ngoba izitolo sezibetha umoya kulandela ukutshengisela okwenziweyo.
Ya into isikhona lesibili ngoba impilo yalapha isisiba mzima kakhulu ngoba umuntu wonke sezama ukuthi khona ezami icebo lonke elokuthi khona ezuze imali ezama ukuthi iyathethenga e-town into ezidurayo khona ngale town ifike ngapha ezithengisa more than 100%. For example laba bama airtime laba bathenga ama airtime e-town ngale ngamadola bebuye ngapha bethengisa ngamadola $50 to $2 i-airtime. Isinkwa laso lasu wazithenga khona ngale ma-town ngama $1.50 ngapha e-town bezozithengisa ngama $3 to $5 ngoba lezi zitolo zadekezwa ukuthi vele kuyabathathela isikhathi ukuthi beze bekulungisise kwizinto wangikhona ngoba ezinye zazitshiswa le mitshina ithathwa into zonke to the last thing vele akusela lutho vele ukuthi uzuqalise kakatsha kuyafana lokuyakhavulele ngesitina sokuqalisa esokuqalisa.
Uhulumende uthi uzaphathisa abagqekezelwa izitolo ngemali yokuthi bathenge impahla kodwa sikhuluma nje akucacanga ukuthi uzakwenza nalokhu ngempela njalo nini. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi intengo yempahla ezitolo ebivele iphezulu kakhulu izaqhubeka iqansa ngamandla ngoba abagqekezelwa izitolo bezafuna ukuthola inzuzo ngokukhweza intengo.
Ngiyabona ukuthi nxa abantu babe ngena estradini babe phoqana ngendaba yokuthi intengo emabhasi sikhwelile, intengo yokudla siphelile, kodwa akutshengiseli ukuthi sokwalungiseka ngoba siyazi ukuthi la matitsha phela ayikhalakhale besithi imiholo yabo kayikhwezi. Kodwa awulalutho olulungisiweyo, kutho ukuthi nje izinto azikaguquki zizabe zilokhu zikhwela ngoba laba ababhidlizelwa izimpahla baye besithi ukuze bazuze ezintsha bafanele babhadale imali bahlawula imali engathi iphezulu. Akutsho ukuthi vela akukwantshintshi lutho nje intengo lokhu ezibheda siya phezulu.
Uhulumende usefake amabhasi awezupko kunye lamanye awabantu mathupha ukuthi bathwale uzulu ngedola elilodwa umango obhadaliswa amadola amabili kumbe amathathu ngabamakhombi njengendlela yokuphathisa uzulu obesethwele nzima ngentengo yokubhadala amakhombi. Kodwa uNgwenya uthi lokhu akutshengisi ubuciko bukahulumende ngemizamo yokuvuselela umnotho welizwe.
Nxa kuthiwa kulamabhasi angu-140 kuphela, singazikhangela i-population abantu abavele besebenzisa i-public transport baningi kakhulu, akusuze kube lo mehlukano omningi omkhulu ngoba amabhasi akhona avele emalutshwane. Le nje singathi ngesikhiwa nje i-public relations izakubiza manje ukuthi bathokozise abantu. Kodwa kulamanye ama-routes anjengesithungwisa nxa amabhasi ekhona ochova bayagcina sebesehlisa izimali zabo ngoba besebesaba ukuthi kumbe bengathathelwa i-business. Ye umnotho phela uvele wona ngokwawo uvele athi ungamanga kuhle, yikho phela kulokhu phoxana abantu besixabana bengena esitradini. Umnotho welizwe lethu kawukalungiseki, kawukalungiseki ngenxa yokuthi kulezinto eziningi ezifanele zilungiswe lapha eZimbabwe ezilokhu zithengwa eMessina leFrancis Town. Imali lezi eziphumayo kaziphumi, azingeni ezikhwameni zabo osobhizinisi abaseZimbabwe, zingena kwezikwanye amanye amazwe. Kutho ukuthi umnotho wasuzilungiseke nxa kungela imali elungiswayo lapha eZimbabwe.
Enye njalo ingcwethi ecubungela ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera utshele iStudio 7 ukuthi kuningi uhulumende amele akwenze ukuthi avuselele umnotho welizwe.
economy ilahlekelwe imali eningi kakhulu singathi abahlandla wonke awe economy singakhangela labo abathengisa airtime amabusiness ngokwawo amabank ngeviki ephelileyo i-Confederation of Zimbabwe Industry sithi iZimbabwe yalahlekelwa i-300 million by estimate ukuthi yalahlekelwa i-300 million xa sikhangele into ezabhilisiswayo le internet shutdown eyenzakala eyenza ukuthi abantu bengakwanisa ukuthi bahambise izimali kwenza ukuthi ama-supermarket avale ama-banks avale izitolo eziningi zivale so i-economy kathesi umbona isebenzimeni.
Umphathi Ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube nguye osele emhlanganweni weDavos World Economic Forum lapho kade umongameli Emmerson Mnangagwa elubhekise khona kungaqhamuki udlakela elizweni. UNcube uzathola na uncedo lokuphathisa umnotho welizwe lona elivele seliphakathi kokungabhekwa kahle ngamanye amazwe ngenxa yobudlwangudlwangu locuku lukahulumende. Okwamanje ke kesizwe imbono yabalaleli beStudio 7.
Igama ngingu-Rapson Mwale. Ngizwa ubuhlungu kakhulu ngabantu laba ngizwa kuthiwa abatshayo ekhaya. Ngoba ilizwe ngeke libuse ngale ndlela ngoba abantu abadala kabatshayo abatshelwa ngomlomo. Lokhu kuyasimangaza ukuthi inhlonipho siyaphela kanjani eZimbabwe. Why iZimbabwe singasena nhlonipho? Umuntu omdala katshaywa uyatshelwa ekhuzwe ngomlomo, hayi ukutshaywa.
Yebo, umsakazi. Igama lami ngubusani. Ngiphuma enkayi esigodini sakwaSikhokokhoko. Silusizi kakhulu ngokwenzeka ekhaya. Asazi ukuthi singakhuluma kubani noma singakhala kubani ukuthi abafowethu ekhaya uchuku lolu ababaphethe ngalo luphele bafowethu. Nokuthi uma ngabe isikhona iziphatha amandla ezilaleleyo ezebandla leZANU-PF bezama ukuthi beyekele into yabo leyo yokubulala abantu leyo. Akabayekele into yabo leyo yokuthumela amasotsha ukuthi ahamba ebulala abantu. Amasotsha akabuyele enkambeni yawo. Siyacela ngomusa wenkosi ukuthi ngawo uNkulunkulu engangenela eZimbabwe nalabo abantu bezibona ukuthi sebebulele kakhulu. Kambe selokhu kwaqala ukhethe lokho ekuchitheka igazi nje ekhaya. Hawu bakithi. Siyacela izikhali phansi. Phansi izikhali. Singabantwana beZimbabwe nje sonke, izikhali phansi. Akukho okulungiswa ngokulwa, kuhlale phansi etafuleni kukhulunywe okuhlupha kulungisiswe. Hayi ngezikhali, izikhali phansi bakithi. Amasotsha akabuyele enkambeni. Amasotsha siwaze ngokugcina ukuthula, hayi ukubulala abantu abangahlomile.
Ukuchaywa lokuhlukuluzwa kwabantu ngamasotsha lamapolisa into ebuhlungu ngoba amasotsha lamapolisa labo bavele ebantwini labo inhlupho ezihlupha abantu zihlupha labo bayakwazi ubunzima obukhona nxa bekuorganize i-stay away ukuthi abantu baproteste ngokukhwela kwentengo yefuel. Intengo ye-fuel iaffecta labo amasotsha lamapolisa but besingacabangeli ukuthi ubudlelwano bamasotsha lamapolisa labantu kungaze kube kubi kangaka kufike ezingeni lokuthi amasotsha uthole sedubula abantu amasotsha echaya abantu. Besicabanga ukuthi amasotsha nxa ekhona abantu baprotected, nxa amapolisa ekhona abantu baprotected. Kathesi
lawo ke ngamazwi abalaleli beStudio 7 ebesigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande sendichiya uStudio 7 Live Talk lilani.
Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.